Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Nono kawande hobesipha indaba ngolimi lwesishona lingali vuka njani izilukandaba lamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 27/4/2023 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengezo Thabangu kanamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla ku-CCC njalo kamazi. Kodwa isikhulumeli sikaThabangu umnumzana Khaliphani Phugeni uthi lokhu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC.
Hayi le indaba yokuthi uyamazi akamazi ngiyazi ukuthi bonke abantu abalobuntu labantu abakhaliphileyo engqondweni bayakwazi ukuthi hayi nje lihlaya nje.
Ibandla lezanu PF lokhe lingakaphumeli egcekeni ukuthi lizakwenza ukhetho lwamalunga ama primary elections na kumbe hathi awukudinga abazalimela kukhetho lwama by elections ngenyanga kaMpalakazi.
Akubanga le communication official wasifakanga ama CV sisalindele simelele ukubana iparty isazise ukuthi sihambe njani.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengezo Thabangu kalamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla ku-CCC njalo kamazi. Ekhuluma lentatheli izindaba ethiwa Gambakwe, uChamisa uthe ibandla le-CCC alila ngatsha okwaziwa langobani kunye lebandla lezanu PF elikhethe ukulandela incwadi kaThabangu eyokuxotshisa amalunga ibandla lakhe edale lephalamende. Wengezelele sithi uThabangu usetshenziswa libandla lezanu PF. UChamisa uthi amalunga ebandla lakhe awasoze aphatheke kukhetho lwama by elections oluzenziwa ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla lakhe ngoba elinde isinqumo somthethwandaba phezu kodaba lolu. Kesizwe uChamisa kungxoxo ayenze lo Gambakwe.
Triple C is not fast, so there should be no confusion about who is who in the Triple C. I understand the man you are talking about, Thabangu, is a member of some other board, you know, but not Triple C. And that is known by ZANU-PF. That is known by the person who is claiming who is an impositor. He knows that he's bogus. He knows that he doesn't have title. He doesn't have a leg to stand on. He doesn't have what we call the locus standi or legal standing. He doesn't even know the meaning of Triple C. I'm sure if you ask him, you may not even know the doctrinal foundational basis of the Triple C as a citizens movement. As you know, the Triple C was not just a political party. It's a movement born out of consultations with the citizens themselves.
Hello again, ngumnumzana Nelson Chamisa kungxoxo ayenze lo Gambakwe. Kunjalo nje isikhulumeli sikaThabangu umnumzana Khaliphani Phugeni uthi okokuthi uChamisa kamazi uThabangu akusiloqiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC njalo bake bayeba yinkokheli yabatsha kubandla le-MDC. Sixoxe lo Phugeni uze sizwe kabanzi okwenzakalayo.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi le indaba yokuthi uyamazi akamazi ngiyazi ukuthi bonke abantu abalobuntu labantu abakhaliphileyo engqondweni bayakwazi ukuthi hayi nje lihlaya nje umuntu omdala nje usemani uyaziyangisa nje ebantwini ukumazi uyamazi. Uzokwazi ukuthi uBaba uThabangu ngesikhathi uBaba uChamisa youth chair, uBaba uThabangu executive youth. Ngesikhathi uBaba uChamisa esiba national organizing, uBaba uThabangu provincial chair. Kuqakathekile lokho because i-provincial alte I reporter uya I reporter ku organ organizing department who is the national organizer sengikhulume ngayiphinda phinda le ndaba ngo 2019 2018 2019 babuchaba wabizwa ku executive eka chamisa ebizwa nguye uchamisa isithombe lesane lasibonayo ephuma ku meeting lomhlonishwa u Abednego Bebe lo baba umbuso ofuzwayo webhethu likaZulu naye u interim SG nobhala jikelele babuchabanga babe kulaphana kobulawa belungisa yona lindaba yokuqalwa kwe triple C so hayi okokuthi akamazi useyakhuluma nje and I'm sure ukuthi ubone kwena le video o refer kuyo esezenza lokuthi akakwazi ku pronounce isibongo sakhe isibongo is pronounced ilizwe lonke so ngicabanga ukuthi even I behavior naleyana yokuthi amstripe ubu nguye bakhe lesibongo sakhe umbonisa ukuthi akamhlonipha kanjani ngicabanga ku reflect more on him than unobhala jikelele uzoqhubeka nje sizoqhubeka simeka sure ukuthi inkulumo le isezingene eliphezulu asizuku ukweyisa umuntu sizokhuluma nje ukuthi indaba yipi la yipi angindaba yenkantolo ayiye phela iye lungiswa yenkantolo akudingi ukuthi abantu beyisane noma babonise ukuthi bangcono kulabanye kumedia la ku public gallery
ungasitshela ukuthi udaba lwemthethwandaba lapho okuthiwa khona umnomzana Jabangu wamangalelwa luhamba njani okwakathesi lolu daba njengoba seke sezubana bekumele aphendule umthethwandaba lalabo abamangaleleyo
babiyebo sesiwaboni lamaphepha abo endelana ngiyamkhotha ngokwakhe unobhala jikelele uthe hayi imoya yakhe phakeme kakhulu ngoba which means high spirit because amaphepha abo aya kulalutho akulolutho kuyayangisa nje into esiyizwileyo ukuthi sebezama ukuthi bayenze lokho esibizwa sithi ama-supplementary heads sebezama ukuthi bazama ukuwaqinisa ngoba hhayi akula nje akulanto abayirezileyo sebedliwe nje ngama-heads up
umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi udaba lokuthi bakhona abanye abazaxotshiswa njalo edalela ephalamende lakuma-council kuhamba njani
angithi ubaba unobhala jikelele eqala le process uzobona ukuthi igcine kakhulu lana kobulawayo ngoba intinto ade ilandela kakhulu lasemathepheleni nje north and south wathi wathi lapho umaswingo kuphi kuphi ngoba lezo nje bekuyinto ezisemqoka kakhulu and abantu abakhulume ngazo strong labezazi so use-consulteke country-wide sokubuye okuningi uzokwazi-ke ukuthi emthethweni kule nto leyo okuthiwa defeating the ends of justice i-defeating the ends of justice ngesintu ukuthi kungenela ekusebenzeni komthetho ungenele ngendlela yokuthi yenza ukuthi umthetho ungasakwazi ukuthi unjani usebenze kahle kuphume ukulungiswa so ubaba uChabangu ma enga indaba le njengoba isifakwe enkantolo bethi yena kuyena u-interim nobhala u-interim SG akuyena unobhala osabambile kwalesi sikhathi ma engaqhubeke yenza lezi zinto uyabe senza lokho engikutshileyo manje ukuthi it's interfering with the administration of justice ukuphazamisa ingalo yomthetho so akazi ukuthi ahake uzolinda ke ukuthi umthetho uthathe indawo yawo umthetho kungathatha indawo yawo uqede ke umthetho lokho ezophuma la sisinqumo njengoba kuyiwe enkantolo kanje usezokwazi ke ukuthi anjani aqhubeke ngeprogram yalekho ama citizens akuchoyo kodwa ngiyacabanga nje ngoba abantu sebeme ngamadludlongane nje yonke le ndawo ngiyacabanga uzowabona wona ama citizens eze agitator nje ilizwana lonke leli ngoba bayifuna lento kodwa ngizothi abantu bakithi hayi ake nilime nje kancane dinikeze umthetho udlale indima yawo umthetho ungadlala indima yawo ke unobhala njobe ngumunobhala wabantu uzokwazi ukulalela enze khonokho okufunwa ngabantu ngiyabonga msakazi
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengizo Chamangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC Ivandla lezano PF lokheli ngakaphumeli egcekeni ukuthi liza kwenza ukhetho lwamalunga ama primary elections na kumbe hachi okudinga abazalimela kukhetho lwama by elections ngenyanga kaMpalakazi abancintisa kukhetho olwenziwa ngoNcwabakazi kodwa banqotshwa bebekhangelele ukuthi bengahle baphiwe ithuba lokuncintisa njalo njengalokhu okwenziwe kubhayi election eyenziwa eMasvingo. Ibandla lezano PF lathola izihlalo zedale lePhalamende ezilikhulu lamajume amathathu lasithupha 136, okutsho ukuthi linganqoba kukhetho lwamabhayi elections lithole ezinye njalo izihlalo eziyithobamunwemunye 9, lienelisa ukuba lamalunga edale angaguqula isisekelo sombuso. Siqoxe lomunye owancintisa kukhetho lukaNcwabakazi emele ibandla lezano PF esigabeni seBhinga, umnumzana Kudakwashe Munsaka, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe, kumbe FAZ.
Uke ngaba nomaphepha abe engena kuma social media ekhuluma ukubana mhlaka 1 November Wednesday ngolwesithathu kuyabe kusiba lama primary election, lawo maphepha njalo abe phinde akhuluma ukubana 28 Thursday, which is October, kumele kube lilanga elokugcina elokufaka ama CV. Kodwa ke akubanga le communication official wasifakanga ama CV, indlela esimelele ukubana iparty isazise ukuthi sihambe njani. Kodwa engikwazi ukubana iZANU PF libandla elile democracy elokuthi singathiwa sihambe kuma primary election, babekhayelele idemocracy, thina sizimisele siyahamba kuma primary election. Basebekhona ebandleni leZANU PF asebezwe ngelikabathi ukubana kungaba lama primary, sebeqalisile endaweni eziningi-ningi kuma constituency zikoqela eyami ukubana bengene beqalisa uzigankasa bezama ukuzithengisa ebantwini ukuthi mhlakumbe kungathiwa akhona labo bebesebezigankasile. So sebeqalisile abaningi bakhona.
Ungasitshela ukuthi ubona ngani kathesi kuyini okungenza ukuthi unqobe kukhetho lwama-by election, lona ukhetho olwedluleyo unganqobanga? Ubona ngani kuyini kathesi okukhangeleleyo okuzayenza ukuthi kube lo mehluko?
Yebo, mina ngikhelele ukubana ngimelele iZANU PF kukhetho olulandelayo. Isizathu esisibumetheyo, isizathu esimnandi, ungakhangela ukubana kuyihistory yeZANU PF eBhinga sidliwa okumangalisayo, sidliwa okuzwayo. Kodwa kathesi sesitshintshile, sekuqalisile ukukhanya ukuthi hayi sokule ZANU PF eBhinga. Ungakhangela ngo 2018 zadliwa ngegephu, sathi sikhiwa ngegephu ekwana ukuba yi-13,800 amavotes esadliwa ngawo. Kodwa kathesi 2023 sawehlisa lawo mavotes, ngasala engu-3,000, kutshengisela ukuthi hayi kulokukhanya esilakho. So sikhangelela ukubana singaqhubeka sizame njalo ku-by election, hayi okwakhathesi siyaphutsha sibili, siyaphutsha komgceke. Okunye okwenza ukuthi sidliwe yikuthi laba bebencintisa bemelele i-TPC aqambele abantu amanga ukubana i-TPC siwinile, so abantu bengavotela mina, bayasala lokho beku-opposition ngoba uJamisa usewinile sethethi lizwe, so kumele kuvotelwe bona uwenzele ukuthi kungabi ku-opposition. Kodwa kathesi abasela lokho kutshela abantu, amangabo aseze aphela, labantu sebeze badinwa ngabo. Abanye beze bethi hayi na sesidinwe ngokuvotela abantu, othe bavotela namuhla bala discipline, sasa sebexotshwa. So abantu bebhinga sesithi hayi thina lokho kwamadaka asisakufuni, okudlala ngani singabantwana asisakufuni, sesifuna umuntu ongayesimela eParliament, umuntu ongasoze xotshwe isikhathi sonke njengalokho okwenza uMP esilayo. So hayi ukuwina siyawina kamgceke. Bona abakaqalisi ukukankasa kanya kusibasabanjwe yi-confusion, basale confusion ukubana ngubani ozangena, kuyangenwa njani. So abakaqalisi ukugankasa sikababoni, njengoba nje lathi hatshi asikaqalisi. Singaqala ukugankasa okuzwayo after i-nomination code ekhona mhlaka-7.
Alo-ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka, ongomunye owancintisa emele ibandla lezano PF esigabeni seBhinga, engumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Forever Association of Zimbabwe, kumbe i-FAZ. Okwama manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com liludaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi umanyano weSADC lowe African Union yehluleka ukukhuza usohabo umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubusa ngocubu. Iphephandaba lobulembu elezimbabwe.com liludaba lokuthi idale le High Court eMasvingo linqume ukuba ofuna ukuncintisa kukhetho lwe by election yeGood West ezimele umnumzana Martin Mudzingwa ulelungelo lokuncintisa lanxa engusobhuku wesigaba. Umahluli umnumzana Stanislas Zisengwe utshele leli phephandaba ukuthi umthetho uthi inkokheli zomdabu akumelanga zisekele uhlangothi, kodwa uzisengwe uzimele ngalokho ulelungelo lokuncintisa. Omunye wabancintisayo nguye owethula loludaba imthethwandaba efuna umdzingwa avinjwe ukuncintisa. Uma manje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Status 727 linja ama sanctions la abakhuluma ngabo bethi bacela ukutasulo. It's funny because i-friction abayizwayo bona abayimameli mayizwa ngabantu bezimbabwe ze-oro bekhala kumbe into abantu abangasukezana, kodwa bona bafuna ukumamelwa ngoba bafuna ukusulelwa ama-sanctions. Ama-sanctions azosulwa kanjani ngoba kwabanye abantu babulawa bayobafihlwa? Ama-structures amisiweyo eparliament adilizwa ngendlela abafuna ngayo, bafaka baba abantu ababafunayo. So mina ngokwamambono ukuthi ama-sanctions abakhalela ukuthi asuswe asebuhlungu kangakanani okudlulisileyo kulalobu buhlungu abamuzwisa abantu. Akufana nelokhu labo bezobuhlungu, ngayo indaba yabo le ayiswakali le. Kusuke ngami nje kube vele bayayala bayafakile njalo kuphele kufanane lo. Waye bayakhuluma i-corruption eyenzakalayo, batshontshe izinto, babulala abantu, bayenza konke, bathi ababakhalela ukuthi ususwe ama-sanctions. What for?
Studio 7. Hayi, siyabonga konke okwenzakalayo. Kwenziwa ngamaparty achiyeneyo. Thina singamaZimbabweans sikwamanye amazwe sihlupheka. Lokho kuthiwa abathatha umbuso bethi kuzabalunga, kuzaba right, kuzalunga. Kodwa sibone kulunga lutho. Into engikhuthaza uZulu nabo bonke abantu abakhalayo abajabulileyo futhi okusalayo kulabo abakhalayo ngithi masingabambana sikhulekeni iZimbabwe yonke. Okucatshileyo kuyakuvela. Lakhona oko abakwenza abadla izimali bodwa, ngobani abadla izimali? Thina sihlupheka iZimbabwe ile migodi indawo yonke, imigwaqo kuhambeki. Lokho beyirobha abantu emakhaya bebanikeza ukudla labo mvundla, irobha izalukazi, zibhotela iZANU-PF. So mina ngithi kulabo bafisa ukuthi iZimbabwe iphumelele, asikhulekeni okunye, silinde uNkulunkulu ngokuba ngezandla zethu nakho konke sikwenzayo. iZANU-PF ilamandla okudlula thina emhlabeni, kodwa ezulwini ayinamandla. Futhi ma singakhuleka umhlaba wonke, khuleke impela umhlaba wonke, nalwana sikhuleke impela iZimbabwe yonke. Konke abakwenzayo kuyakuvela, njalo kuyaphela, okungapheliyo kuyahlola.
Salibonani basakazi abahle kwi-Studio 7. Ngiyalibingelela lapha, ngiyalibingelela basakazi bamabahle. Hheyi, ngithi ngiyenzama ukuthi mphawule lapha. Hheyi, kulabantu engihlala ngibezwa lapha kwi-Studio 7 bekukhuluma lapha bethi ye, kulabantu abagxeka uChabangu right. No, bona nxa bebona uChabangu right laba bantu abaphume lo Chabangu wabo phela beforme abi party bengashubi ku-CCC. Abaforme abi party njengoba bathi bona bafuna ukulungisa lapha emathebeleleni amashow, abahambe ku-MRP. MRP yeyobandlulule engafuni mashow, wena besuke ku-CCC bengaqali thina ukufuna ukusifakela imikhokha abo le abafuna ukuyifaka nje. Kodwa sithi hhayi, yena usengeze Chabangu lo, bantu benkosi Chabangu lo, ngoba la amanyala akhe lawa osenzela wona lawa thina mboni sizabhazathanda la. Ngiyabonga.
Njani Studio 7? Hey, sizwa bakhuluma abantu laba, bakhuluma amanizano, asikhathele ngezani, asikhathele ezani, kambe bona abalamahlo. sihlonishiwe iminyaka engaka abantu bedubeka sihlupheka kangaka sesisesigugele emazweni abanye abantu ilizwe lingalamali ilizwe eliphuwa njengezimbabwe kanti iliphi ilizwe eliphuwa njengezimbabwe leke ekhuluma amanga yena umnankagwethi khona yezimbabwe kulamazibhedlela imithi khona konke konke kukhona imisebenzi ikhona ingaphi imisebenzi iphi imisebenzi ngoba abantu bahlupheka kulaa msebenzi longo nje besabamba abantu ngenkani ukuthi bathi bavotelwe izanu akula muntu ophelele ekhanda ongavoteli izanu neva kakho umuntu ongavoteli izanu labo bayakwazi khonoku ngasuka kathi sibehamba bevulala abantu becashisa abantu benza yonke into bebophisa abantu bebafaka emajeli bathembe amapholisa akhona amapholisa akhona kati wona anjani nala amapholisi la maphusukotsha ngikhona kungasothwangirayo waze wayenza ukuthi ilizwe lelo libe namhlanje lingani liboneka ngcono kambe libanikuselani ezimbabwe ngoba walama pokuwona amapholisa la angasaholi wona amasosha akhona la angasaholi aleke milana lezanu izanu engalaa nto eyiyenzayo kambe ilizwe khonoko izimbabwe sokuyigama kuphela izimbabwe kuphelile ngendaba kamnangako
salubonani salubonani basakazi bethu esilithandazo abasitudio seven hayi siyaphila kungena endabeni le yama-recalls indaba yama-recalls yapasiswa yi-ZANU PF ikujabulele ukuthi ama-recalls azobulala ama-opposition party bajabula kurikholwa abantu be-TPC manje sokurikholwa abantu be-ZANU PF sebesala bona njani bayala ngaliphi ngoba bona bathi ama-recalls uchabangula abantu be-TPC bathi abamazi bona bathi uchabangula we-TPC manje lo abathi urikholwa abantu be-ZANU PF bathi abamazi labo abayithathe la incwadi yakhe iyefundwa ihanjiswe la kuzeki behambe labo bantu kathi kumele kuhlukunyezwe abantu basezimbabwe behlukunyezwa iphathe eyi-1 akufane kuyo yonke indawo akufane kuyo yonke indawo kube 50-50 abantu basezimbabwe bayahlupheka ngenxa yabona labo bantu be-ZANU PF ngiyabonga kakhulu ngicela incwadi yami ifundwe lo okhuluma ngudala ubuhle ndlovu mphuma endaweni yaselwagwelo evungu emangwande khona ngale siyabonga msakazi omuhle
Studio 7, Studio 7. Iphimbo lami angilizwa angazi ifoni le ayingenisa ama-message amkili. Ngicela iphimbo lami ngilizwe. Yikuthi ngifuna ukutshela abantu bakithi ukuthi kule into abantu abangayazi into e-grand plan eyayenzwa ngamashona ukuthi abantu besindebeleni baze baphele kumbe amashona angene phakathi kwabo. Manje abantu bakithi abakuboni. Umuntu obuya enomqondo omuhle obabonisa ukuthi bafowethu thina singumthwakazi thina kumele sizimele abakuboni abantu bakithi noma bengayenzani bathini bamfake ubaba uchamisa bafake ubani ezilongo kungumuntu wasesishoneni amandebele lalikhohliwe khona manje kithi ngapha kobhulu la ngitsho la masimu ethu sebegebha phakathi bagcwele lapha uyabona ukuthi basithathela umhlaba wethu so bafowethu ngempela asikeni sikhule emqondweni abantu besindebeleni sizimele sike sifise ukuzimela kanti sizisolani thina ukuthi singaphatha umhlaba
Studio 7 Studio 7 hello awu uMr. Mathebelelende ke ngitshele abantu ukuthi thina ku-MRP besanikeze amajaha lawa amathathu ukuthi akaphume nesombululo ngento yabo leyo yokuthengwa bedla imvuthu zaloyo bathengileyo thina siyala siyabheja sithi angeke kwenzeke lokwenziwa ngumonzora ku-TPC MRP akusoze kwenzeke lokho kwenzakale ku-TPC futhi okaChabanga waqala umonzora wasase-MDC nangu-Chabanga futhi thina kithi lapha nje kunquma abantu amakhanda kumele kube lula kakhulu sibonise ukuthi akekho umele adabula kuphe phakathi kwethu ezibona lawo bathumayo mpela ukuthi abone ukuthi lapha kasidlala iphathetha kumele angidatshule phakathi like it or not zamani ukubuyela emuva kumbe lenzeni iphathi kalalelwa mfulo ngashe wena gumbo weshona nawe namfanya nomunye ake nibone iplan wena mdenda wakhona ukuthi hayi lapha senihambe wrong zamani ukubuyisela imvuthu esakeni lapha elizithethe khona nihlale kahle nizinze kumbe nenzeni iphathi kwaphela
sibingelele enkundleni ishona njalo basakazi ye siyabezwa ukhalipani phuke labochaba abazenza ingathi bahlakaniphile abazenza lamhlanje ingathi bakhulumela abantu bakamthwakazi kodwa eqinisweni abantu laba basebenzela izano lokhu abakwenzayo kathi uChabangu lo amandla okuthi ufuna ukuxotsha konke abantu be-TPC amandla la wathatha kuphi kathi i-TPC kahle kahle ngabani yikho lapho esizibuza khona njengoba sokungenalelabo-Kalfan Pugeni abazisik izi nangu ntokuze nuchabangu yokanipuke nama CIO sebe ngenela kona napana sebe zenza abantu bethulusi bekhumamanga bona bevelele ngabalandeli bezano ngoba kathi isidingo sokuthi khona bekhiphe abantu bethulusi befuna ukufaka abantu bezano ngesani uma kuyikuthi impela abantu bethulusi kuyacaca nje lokhani ukuthi khona abantu laba abakhulumeli imthwakazi kodwa barobha abantu bakamthwakazi indaba bengavuleka iphathi kati uma kuyikuthi bahlakaniphile impela balwela abantu bakamthwakazi kulalokho abakwenzayo betshela abantu bakamthwakazi amanga lapho ukhaliphani phugeni behamba eswazini sisikizi behamba bemunye amagazi abantu ayikho yonke lento ukhaliphani phugeni abayenzayo lo lochaba kwakhe abantu abasebenza ifasi la.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Mhlaka 22 Mfumfu isikepe sePhilippine esasithwele impahla yamabutho esihlengeni seThomas Shaw esBradley Ashpalego kanye lesebutho lemanzini esasiphelekezela zatshaya izikepe ezimbili ezeChina. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki alitshumi isikepe sebutho leChina sisebenzise amabhomba okumisa esinye njalo isikepe sePhilippine esasithwele impahla efanayo. Isihlenge sesibili eseThomas Shaw singamakhilomitha angamakhulu amathathu lamatshumi amabili 320 ophuma ePhilippine. Isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe kumbiko waso sithe iMelika izakuma labangane bayo abePhilippine ngalesi sikhathi behlaselwa libutho lemanzini eleChina limisa ukuhanjiswa kwempahla emabuthweni asesihlengeni sesibili eseThomas Shaw mhlaka 22 Mfumfu. Okweminyaka eminengi ilizwe leChina lithi indawo eziningi ezikulwandle lweSouth China Sea ngezayo lisebenzisa imbali engacaciyo kanye lemap eyakhutshwa ngomnyaka ka-1947 etshengisa izihlenge ezilitshumi lanye ezikulolu lwandle. Izihlenge ezimbili zakhutshwa kule map ngomnyaka ka-1952 kukhutshwa iTonkin phansi kweChina isiya eNorth Vietnam. Ngomnyaka ka-2016 idale elahlala phansi lala okwakhulunywa iChina ngalindawo lisithi akubambeki phansi komthetho wamazwe omhlaba. Idale leli lakubeka sobala ukuthi akulasizathu esemthethweni esipha iChina imvume yokuthi indawo yesihlenge sesibili eseThomas Shaw ibe phansi kwayo. Kulezinye indawo ezilokhu zisalwela ezigoqela izihlenge ezingelabantu le ndawo ezifana le Scarborough, Paracel Islands kanye le Spratly Archipelago. Ulwandle lolu lwamafutha kanye legasi eningi kakhulu phansi njalo lulenhlanzi eziningi. Yilo njalo lulezikepe zokuthiya inhlanzi eziningi ukwedlula kwezinye indawo emhlabeni wonke jikelele. Umbiko wesikhulumeli sohlangothi lweMelika olubona ngokusebenzelana lamanye amazwe uqhubekela phambili usithi okwenziwa iChina mhlaka 22 Mfumfu kanye lomhlaka 5 Ncwabakazi ngeyinye yemizekeliso etshengisa ubuqholo beChina obokuzama ukuthatha indawo engayisiyo yayo okuveza ukunganaki ukusebenza okusemthethweni kwamanye amazwe kulindawo. IMelika yagcizelela ukuthi u-Article 4 wesivumelwano sika 1951 eseMelika lePhilippine ugoqela ukuhlaselwa kwebutho lePhilippine kulwandle lolo.
Okay, bekungamazwi udaba lukahulumende weleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengwezo Chabang kalamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla ku-CCC njalo engamazi. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni uthi lokhu akusiloqiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilako ukuzilalela ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 ntambama.